Simbona ethwaliswe iqatha ngama-Republican amethesa icala lokuthi bathi akayenzi kahle umsebenzi wakhe okuprotekta i-border ukupreventa abantu abakrosayo besiza kuleli esingathi ngama-immigrants. Kodwa udaba lwakhona ma ulukhangelisisa kahle ama-Republican athi lo muntu kumele impeachwe. Ngisho ukuthi ngezinye indlela axotshwe umsebenzi ngalololu daba. Kodwa ama-Democrats amaningi athi wona udaba lolu alufiki izinga lamacala akhangelwa yi-United States Constitution ukuthi angathi ngamacala okumele impeachwe. Ama-Democrats athi wona ama-Republicans azama ukusebenzisa impeachment kaMayorkas ukwenzela ukuthi baqhubeke nge-debate yabo e-border ngoba I think ludaba olukhulu kakhulu for ukhetho lolu oluzayo ngo-November. Indaba ye-border leyo ukuthi bathi bona ama-Democrats avumela ama-immigrants ukuthi angene kalula elizweni leli and bona babona indaba lona lolu kulicala elikhulu kakhulu.
Ngathi ke kujoni ukuthi uMayorkas athwaliswe nzima kangaka, kambe kulomsobho yini kumbe lapha sibona nje abantu abayenze zokupolitika nje?
Kusobala ukuthi yipolitiki le eyenziwa ngama-Republicans ngoba siyazi ukuthi i-Senate iyaphuma iyabhala i-bill abavumelana layo layo esingathi i-bipartisan bill e-immigration eyaphuma ku-Senate bevumelene phakathi kwama-Republicans lama-Democrats ukuthi ibhili le iya-addressa ama-concerns akhona nge-border security. Kodwa ibhili le ifike yabulawa ngama-Republicans kulower house.